Umnumzana Merlin Dlovu uqale umkhankaso wakhe wokulimukisa uZulu ngobhubhane lwe-COVID-19 elokitshini lenkulumane koSekusile wasesiya ezitolo zenketha 6 wacinela ngenketha 9. Umnumzana Merlin Dlovu ukhuluma ngakulandileyo kobulawayo.
Abaningi ifuna ukugijimisa ukuthi ngibuye kanjani, kodwa mna injongo yami i-awareness ye-COVID. Imishini yethu ukuthi sazise abantu ukuthi wonke umuntu kumele aphephe lapho khona, kumele aphephe. Singavumi ukuthi kudelelwe ngumkhuhlana. Yazi khona manje isikhathi sama-holiday noma sihlangene siyifemili sikhuthazane emakhaya, ngoba imuli siyadingana sonke. Omunye nomunye ehambe evaccinate and kasisho ukuthi ma usivaccinatile akusamelanga ulandele umthetho. Ma uvaccinatile still uyalandela nabani umthetho.
Umqondisi wenhlanganiso ye-Southwestern Region Gender Network uNkosikazi Chelesile Nyathi uthi basebenza ndawonye loNdlovu ukuxwayisa uZulu nge-COVID-19.
Yikho sikhethe ukuthi namhlanje thina singahlali phansi sixhasane nelomeli Ndlovu. So sizokhuthaza njengoba abantu kusasa babe bethokoza bejabula, kungabi lo dlame, ngoba khonapha nxa sikhuluma nge-COVID-19 kuba le gender-based violence, futhi kuba lokuhlukumezana kwabesilisa labesifazana. Ubhubhane lwe-COVID-19 olukhona umhlaba wonke jikelele luyabulala. So ke asizinanzelele nini ukuthi siziphathe kahle, singajabuli sidlulise amalawulo.
Umnumzana Qhubekani Chabalala, umhlali wenketha 9, ukhuluma ngalokhu akuzwe kuNdlovu.
Thena usuke South Africa sokuba sibasikile. Indaba emqoko ilandileyo ukubana ezoguguzela iZimbabwe, kazi ukubana sinanzele nendaba ye-COVID-19 ukuba niyabulala. Ukuthi nasiyenele sokuziphatha kahle, sinele sokugcina ama-rules esiwanika uthe yona yinto emqoko enenze wa-COVID ibasikile. Wayekela mhlawumbe ugada omzansi. Lokhu yikuthi uzama ukubana etshengisele ubu-serious kwe-COVID-19.
UKhansila Rodney Jele uthi indlela esetshenziswe nguNdlovu ikhange abantu abaningi.
Nje besilalo ijaha lakoNdlovu ebelitshova ibhasikili lisuka khona leGoli lizofika lapha kobulawayo lisenzela i-awareness ye-COVID. Namhla iprogram yethu besiconsentize abantu ukuthi COVID lokhu isakhona phakathi kwethu, kodwa namhlanje sibuye lolunye uhlelo olutshiyeneyo olubiswe lijaha lakoNdlovu lwebhasikili, ngoba sinanzelela ukuthi ibhasikili leli li-attract abantu abaningi. Abantu bazabe bekhona belalele bebona ukuthi kuqakatheke kangakanani ukuthi sizivikele.
UNdlovu ufike kobulawayo ngomvulo ngemva kokusuka kwele South Africa etshova ibhasikili ngenhloso yokulimukisa uZulu wakwele Zimbabwe nge-COVID-19. Ngaphandle kokusungula lumkhankaso, uNdlovu vele yingcitshi yentshelelezane njalo ulezicoco zalokhu. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.